asikho ukuthi amanzi awekho emadamu akobulawayo. Uzananzela ukuthi emavikini amabili kuze inyanga awedlulileyo amagetsi abehamba pose amahola adlula 24 hours. So i-pumping singathi ukupontshwa kwamanzi yikho okwenza ukuthi sehluleke ukuthi sinike abantu bethu amanzi ilanga lonke.
Inani besike sezwa kuthiwa lawo asesilela emadamu amanzi imeya.
Engakutsho kathesi ebantwini bakobulawayo ukuthi amanzi okunatha lawo kuze kuyofika singathi ukuna kwezulu ngo-November, December. Okwamanje amanzi silawo sibili. Omanjinela bethu bathi sile 52% capacity emadamu ethu wonke amanzi angayenela ukuthi nathe kuze kuyofika elokuze isizwe elandelayo.
Ngaleyo ndlela uyakusho ebantwini bakobulawayo ukuthi udubo elilalo kuphela olwenza lingenelisi ukubapha amanzi nsuku zonke ludaba lwamagetsi.
Udaba lwamagetsi lokuthi impompi zethu suka zife nxa amagetsi ebuya ehamba esithi ngesilungu yiseji kuyatshisa ama-control panel. Sokudingakala imali eya kwamanye amazwe eyamelika ukuze silungise lezo mpondo.
Amafutha ezimota lawo ayasilela elizweni, ingcekeza izibi lizibutha ngemfanelo yini?
Besike satshela abantu lapho ukuthi iprogramu sasekwanisa ukuthi silandele njengokuyihlela kwayo ngoba amafutha uzananzela ukuthi kuqalisa ngo-February kuze kuyefika kathesi asekhwele kathathu. Sikhuluma nje idizili selikubo-$7 kutsho ukuthi ngendlela esasihlele ngayo i-budget ukuthi imali ezasetshenziswa ukuthenga amafutha leyo mali kayisekho ngoba nxa yokukhwela kwentengo yamafutha. Yilo usuphe silalo senelisi kuthwala izivi ngendlela ade sithwala ngayo. Kodwa ke sikhuthaza abantu ukuthi bagcine izivi ngaphakathi kwezindlu zabo, singaphakathi kwamayadi yabo, bengakhiphi phandle xa bengakatshelwa ukuthi uhlelo luzohamba njani olokuthwala kwezivi.